ukhoze kuphela amandla uphila kwami kusekelwe okungasoze kuphela amandla umoya wami usekelwe okungasoze kungijabise ingqondo yami isekelwe okungasoze kuguquke
music at gospeljingle.com.